Siyabona ukuthi indubo zikaTrump ziqhubekela phambili. Sizwile last week, iviki ephelileyo, amaloya akhe sithi hayi uyahluleka ukuthi athole imali ukuthi abhadale ibheyili le efunekayo efunakala kukhesi yakhe le. Then sezwa yena uTrump engathi ucontradicta amaloya akhe esithi yena ulayo leyo mali about i-$500 million kodwa akafuni ukuthi ayisebenzise ukubhadala ibheyili le ngoba uthi yena ufuna ukuyisebenzisa kukhampeni yakhe. So umthetho ngumthetho, angiboni ukuthi uTrump uyakwazi ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani. Ibheyili le ma kuyukuthi iyafunakala, uprosecutor ule teacher James uthi yena vele usethagethe ama-property akhe uTrump, konke kuhlanganisa izimota zakhe, even lendiza mtshina yakhe kunye lama-property akhe ase-New York. So kuzimele abone iplani yokuthi uyayibhadala. Siyazi ukuthi yena uhlose ukuthi azama ukudileya ama-cases akhe la kuze kufike ukhetho ngo-November, ngoba uyazisela ukuthi if engawina ukhetho then amacala wonke la njengoba ezo-appointa owakhe u-attorney general amacala akhe wonke la azophela.
Ye, kodwa kuyamnceda yini nxa sisigangela zokhetho lezi njalo kambe kuyaphela kuyagcina ngani nxa sikhangela ke amacala akhe wonke lawo amaphishane kolo?
Angiboni ukuthi kuyamnceda mina ngoba ama-Republicans amaningi ayiwona amsupportayo kuma-primaries lawa. Mabe kuzwa ngodaba lokuthi uTrump if engatholakala elecala ethiswe icala lizomvotela na, abaningi bathi hayi cha, ma ukuthi utholisiswe utholakale elecala asiboni ukuthi singamvotela. So I think kuyamphazamisa kakhulu ekuthini aphumelele kukhetho lukaNovemba. Njalo futhi siyabona ukuthi on top of that amacala akhe maningi okusamele ukuthi awahambe. Siyazi ukuthi kulawo macala kukhona amanye lapho azotholakala khona ile cala.
Ye, kona manje siyabona lo umongameli Joseph Biden uqhuba uhlelo lwakhe lokuthi ufuna ukuvimba ukuthi bangabulali kube bangabhidlizi i-Obamacare lokunye okutshiyeneyo. Kuzanceda yini khonokho xa sisigakele ukuvotelwa?
Kuyanceda kakhulu ngoba khumbula ukubana ngombuso kaTrump uTrump uye wazama ukuthi ayibhidlize i-Obamacare thuleka kazange wathole amavoti either ku-House naku-Senate ukuthi ayibhidlize i-Obamacare. So kuyatshengisa ukubana i-Obamacare iyathandwa ngabantu ngoba iyasiza kakhulu especially ama-families esingathi apoor ngoba bayakwazi ukuthi bathole uncedo ezibhedlela sebesebenzisa yona i-Obamacare. Siyabona futhi olunye udaba uBiden alugijimisa kakhulu ludaba lolu olwe-abortion ngoba I think uthagethe abantu besimame ngoba ma besenza ama-survey abantu besimame abaningi bathi abafuni i-government ibe yona ebadecidelayo ma ubuya endabeni ze-abortion ngoba babona bathi bona imizimba le ngeyabo and yibo kumele bayenze i-choice depending on i-situation zabo ezindlini ukuthi baya-afforda yini ukuthi babe lomunye umntwana or even ukuthi baqale ukuthi bathole ingane. So I think uBiden uyayiphusha leyo ndaba especially umama ebakhombisa ukuthi ama-Republicans since bavalisa i-Roe v. Wade ubukuwona umthetho for over 50 years obuprotect abesimame ukuthi babe le-choice uma befuna uku-abota uBiden uyabakhumbuza ngakho konke lokhu. Ney'nhlelo zakho uBiden ziyasiza kakhulu